amakomiti wonke nje aqhuba lomsebenzi abika ukubana aseyenze kuhle kakhulu ikakhulu nxa sikhangela abewonhlelo zokuhlela ukuhamba kwabantu okwendawo lapho kuzayenzelwa khona lomhlangano okuphathelane lokubunjwa koluhlu lwabantu okumele bebuye lendlela abazabonakala ngazo esingathi izithupha zakhona ama-identity kukanti njalo kukhangela njalo lezimiso lezisekelo ezizabunjwa kuleyo ndawo konke okuphathelana nalezo zinto sokusebangeni elihle kakhulu sebehambe ibanga elikhulu sokulungiselelwe indawo zokuthi abantu bazathwalwa kanjani kanti njalo le ndawo yakhona isibhadalelwe lamapholisa aseyazisiwe okuphathelane lama-marshals lama-security labo bonke nje abantu abazabe besebenza ukubana lomsebenzi ube ngumsebenzi weqotho konke ngezokudla lani lani konke kukhanya sokusebangeni elisuthisekayo sibili ukuthi hayi umhlangano usungenzakala
lizayenzela kobulawayo ngaphi kwakhona kahle kahle iCongress yenu le
edolobheni lemakhokhova eStanley Square idolobho lemakhokhova sizananzelela ukubana ke lidolobho eliphethe imbali enkulu kweleZimbabwe xa sikhangelela ngezepolitiki kusukela ekuzalweni kwelizwe leZimbabwe inkululeko yeZimbabwe kungakho nje kukhethele indawo ukuthi kube ngenye ke ezathi ukubana ibe yindawo ezahambelana lobuqotho bokwenza izinqumo zokuthi ibandla le-movement for democratic change liqhubekele phambili ke liqhuba umsebenzi elalisungulelwe ukubana liwenze ikakhulu kukhangelelwe indaba zokuthi kulethwe ukuhlonitshwa kwe-constitution ukuhlonitshwa kwamalungelo abantu ukuhlonitshwa kokuthula lokulinganiswa kwabantu lamathuba abo elizweni leZimbabwe
alitshaywa luvalo yini ngenani labantu elibabone emhlanganweni kaChamisa
alukho nje uvalo olusitshayayo ngalokho abakwenzileyo langenani labantu bonabo akade bekhona ngoba ungathi uyakhangelisisa abantu akade bekumhlangano lowo mbuthano kababuchamisa labangani bakhe bekungabantu abaningi iningi lakhona belivela ngaphandle kwedolobho lakobulawayo amabhasi abonakele amabhasi amaningi kakhulu abuye evelela kuHarare Road amanye evelela kuBeitbridge Road okukhanya bekungamabhasi avelela endaweni ezinjeyabo zishabane labo masingo ezinye amanye nje azezingozi esebuyele ezindaweni zawo so asiyo into esethusayo kobulawayo sikujwayele libandla elibusayo lezanu PF lalo belilokhu kwenza ukuthi libise abantu sibili abamangalisayo bevela kwamanye amadolobho kodwa khona lapho kuwadi naleyo iphelandaba lapho kuyabe kulomhlangano nalowo uthole ukuthi impumela yokhetho iyabafundisa isifundo sokuthi awuthathwa umuntu evela kwelunye uhlangothi lwelizwe abuye kwenye indawo ngoba kasozavote kuleyo ndawo fana nje lamadlwane lawa kade bewenza ukuthi nxa isikhathi sokuthi umuntu adle sesifikile yebo kambe ubedlala amadlwane pheka izitshwala zenhlabathi nxa isikhathi sesifikile indlala sesifikile umuntu ungena endlini adinge ukudla kwangeqiniso ngakho-ke ibandla le-MDCT likhokhelwa ngumama Makhophe ngesikhathi ukhetho solufikile abantu baza kubona ukuthi bavotele ubukhokheli obuqotho obukhuluma izinto ezisematheni lezisenhlizweni zabantu Zimbabwe hatshi lokho ukuthi umuntu uyabe buthanisa abantu abavela kwezinye indawo abe sesenza ngathi ngabakobulawayo acabanga ukuthi uzaqila wonke umuntu akuqilela zikhotha emhlane.